ye right yomuntu ezumuntu ezimbako ukuthi ayenze lokho akufunayo kodwa ke khona nxa sesikhuluma iqiniso kuyinto engathi ibuyisela emuva uZulu kakhulu nxa sikhangela ipopulation yeZimbabwe njalo nxa sikhangela indlela iZimbabwe engakhona ubuncane belizwe ngibona ngathi kuyinto engathi iza buyisela emuva kakhulu izinto eziningi ikakhulu intuthuko lokubambisana njalo lokubona khophelunye
Ubunengi babantu laba Dube awuboni bubangela ukuthi kungabi khona onqobayo kukhetho lukamongameli kugcine kuyiwa mhlawumbe kukhetho lwesibili iRunoff.
Abanye bangena nje ukuyadonga amanzi edakeni ukwenzela ukuthi amanzi enganatheki. Bakhona abanye abangena belenhloso eziningi njalo bakhona abanye abangene ngenhloso yokuthi nje bayephazamisa maqembu thize ukuthi amaqembu lawo angatholi inani labantu leli abalifunayo ukuthi benelise ukubusa ilizwe leZimbabwe ngendlela bona abaye befuna ngayo.
Khona singathi lokhu kuveza yini ukuthi eleZimbabwe lilizwe elilombuso okhululekileyo lapho umuntu wonke avunyelwa. Ukuncintisa kukhetho kumbe kuveza nje ubugovu babantu wonke umuntu ufuna ukuba ngumongameli
iZimbabwe babunkomo lilizwe esilaziyo ukusuka kudala ukuthi kwathiwa lilizwe ledemocracy iloba nje kudala idemocracy yakhona abantu babengenelisi ukuthi bayifinyelele ngendlela umgabe wayegavela ngakhona izinto njalo le ndlela umgabe wayesethusela ngakhona abantu abantu kathesi sebeye bathola leli thuba elokuthi kathesi kulomnangagwa umnangagwa ukuthi kathesi imithetho uyiyekithisile esesaba izijeziso lezi athe uzaziphiwa international community ngoba bakhangele ngelihlo lokhozi ukuthi bafuna ukubona ukuthi ngeqiniso yini lokho akukhuluma ukuthi ama-elections azaba free and fair kuzabe yikho yini okweqiniso kodwa-ke ngokunjalo abantu ngobuningi ngendlela abangene ngakhola ubuningi babo kulawo ama-elections kutshengisela ubugovu nje bombuso ubugovu bomuntu ofuna ukuthi abe lihaga kodwa ubuhaga bakhona bubuyisela abantu beZimbabwe emuva ngesingami bengisithi laba abazifake ukuthi babe zinkokheli besazimhlophe ukuthi lapha bayakhona indlela ayikho ngabe bayamanyana babambanela abanye bayakhe ubukhokheli obuqotho bafake abantu beZimbabwe phambili kodwa bengafaki bona ngokwabo ezama-personalities abo noma ngithi into abazifisa bona ngokwabo bona personal laba bekuqakathekile kakhulu ukuthi babambane bayakhe ama-political parties aqotho aqinileyo njalo azaqoqa abantu beZimbabwe ngobuningi babo alethe impumelelo Ilizwe leZimbabwe ilizwe selihlale kakhulu lisebunyameni. Esikufisa ukuthi sikubone asithi ukuthi abantu abangakhankasi ngendlela abayifunayo. Kodwa abakhankasi ngendlela bebona ukuthi nxa uzibona ukuthi wena usesemncane, linda iminyaka iyabuya. Kodwa ungajahi, isikhathi siqondile nxa sesifikile kuba lula kakhulu labantu ukuthi lawe uprogress uhambe. Kodwa ngathethi lokho engikubonayo lokho kusenzakala lokho, ibuhaka, ibugovu nje into engiyibona ukuthi into engasoze yasandawa abantu beZimbabwe. Okuza kwenza ukuthi abantu beZimbabwe bengatholi into eyiyo kanye. Ese qiniso nabayifunayo.